Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe.
Hayi, ukukhuluma okwezanu lokho ukuthi ama-sanctions ngathi ayancindizela abantu bonke, hayi lokho ngamanga. Lathi siyakwazi konke ukuthi lokho akuzake kumise i-corruption engathi hiye ibulala iZimbabwe.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abazancintisa kukhetho lwama-by-elections yilabo abavele babekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamelaleli bandla kukhetho lukaNcwabakazi.
Ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo.
Kungcabanqoza ekubandla lesi-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana Sengezo Chabangu.
Sala alithuba lokuthi akhulume lathi, kodwa thina njenge-CCC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye, sikhulumisane umlotha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe. Lanqa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 wathi uZulu engazihluphi ngezijeziso zama-sanctions kodwa asebenze gadalala ukuze ilizwe lithuthuke. Kathesi sokuthiwa indubo zonke zelizwe zibangelwa ngama-sanctions. Umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika lawo ukhangelelwe ukwenza imicimbi esekela injongo yezanu-PF yokususa ama-sanctions la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungulezo mbusazwe umnumzana Tim Moringai.
Kathesi siyabona umongameli welizwe ufake ihlobo zakhe labantwana bakhe abafana bayi-4 ku-cabinet. Kathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izijeziso zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emmerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN wahlangana labantu abafake izijeziso khonapha e-America. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungise. Every year bebuya lapha eAmerica for ama UN meetings. Babuya labantu abayi-78 kanti umsebenzi wawo wawungewani. Mabe sithi izijeziso lezi ziyabalimaza. Baphonga ukucatsha ngomunwe nje. Ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama million dollars lama 300,000. But ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana obona laba abaku-government yakomnangagwa lezanu-PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo Chamisa laye useke wathi zesulwe, kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa izizo lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uTsvangirai ezama laye ukuthi bazikhiphe izijeziso kwayala ngoba iAmerika, i-EU, le-Britain, balama-investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama-conditions, lama-terms ezijeziso zona lezo, njenge-human rights abridged, ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ongarivumi, labantu be-MRP 9 labantu ababotshwayo 2021 lakathesa bakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le-gold mafia le siyibonileyo kuthiwa ikhipha 2 a year nge indaba ze corruption esibona lathi ukuthi hayi izano PF lo mongameli wawo Emerson Mnangagwa hayi babe khuluma manga nje ngesijeziso ngazothi uSmith khona phana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country abantu behamba esikolo abantu besebenza and all these other things so hayi siphonga ukuthi hayi abantu laba kumele izano PF ilalele lokho kukhulunywayo because abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathesi sesile social media kudala babe kukwanisa so yayi one option yophonga ukulalela usizwa ama messages avela kuzano PF bangaqalisa ukulungisa izinto prahundi banikeze izipra amafamayo balungise into labanewe babo khonapha eZimbabwe I think kuzabahambela kahle ngoba siyakwazi ukuthi lati eZimbabwe khonapha sikhathele ngezani yona le ithathela abantu bonke mining rights bangathola lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha ungathola igold claim babuye bezoyithatha ungathi uyabaphikisa bakufake ejele o bahle bakucitshele impilo so khonokho yikho ku i-sanction or isijeziso eziphambili kwabantu beZimbabwe izidaba ziyenzayo
lo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazwe njalo oyisiphathamandla semandla le-CCC ngapha kwele Melika abasebenza lomnumzana Singizo Chabangu o-CCC bathi abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections yilabo ababevele bekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamela leli bandla kukhetho lukaNcwabakazi kodwa basuswa inkokheli. Lokhu kulandela imbiko kamnumzana Chabangu owathi uzakhetha yena ngokwakhe abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedale lephalamende alithumi lanhlanu 15 amasenetha ayithoba munwemunye 9 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17. Umthethwandaba we-nomination court uza kwemukela amagama alabo abazancintisa mhla ziku-7 ngenyanga ezayo. Siqoqe lomunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenzayo baba uChabangu ubaba uChabangu asibatsha kulolu party saqala siyi MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakamizi mina lo baba uChabangu labanye sisebenza labo sangena ku program yama stages phose wonke okukhetha amakhadideni okuthiwa yibele kamana safila wonke amafomu saqualifya ukuba ngamakhadidenti kodwa ekugcineni sezwa kuthiwa hayi sukulabanye abakhethiweyo asizange sonke sinike ithuba lokukhumisana umlomo umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini labo abanye ukuthi ncade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsara undileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi gababuye bazochasisela uZulu ukuthi kwahamba njani yikho ke sesiya kubhaye election elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma primary akhona bengangena kulawo asingeke sibalele ukuthi ngama primary ngoba vele hayi senziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwenzile sesibabeke endaweni zabo
manje labo elithi lakhethwa elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasabafuni selifake abanye ukuthi bancintise
hayi sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathwanga kuhle bonke labo bantu so khona sizangena ngama province wonke nje sikhulumisana loZulu khulumisana labantu babuyele endaweni yabo iparty ibuyele lapho abantu abekhangela ukuthi ibakhona siqhubeka kanjalo umnumzana
president uChamisa hayi thina kasila hlupho laye sizimisela ukusebenza laye sizimisela njalo ukukhuluma laye lanxa nje abamkhangile abafuni laye bamgombolozwe galalo ithuba lokuthi akhulume laye kodwa thina njenge CC sizimisela ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlotha siqhubeke siyaphambili.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengizochabangu ubexoxa le studio 7 ecingweni eko Bulawayo. Kolunye udaba olufanayo kungqabangqoza ekubandla le-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli i-Congress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezikamnumzana Sengizochabangu. Bakhona njalo abathi kumele kukhunyiswane umlotha yibo bonke abakubandlaleli kusetshenzwe ndawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo phatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bhebhe olilunga njalo le-CCC.
Uzulu kufanele akukhangele ukuthi ukudubeka akwenzayo kungaqedwa nguye ngumuntu kumbe ngithi kungaqedwa ngumuntu ngamunye ngamunye, ngoba nxa udubeka phela akutsho ukuthi nxa ungavotela uMP kusasa impilo yakho sezaba iyavuka singcono, akutsho ukuthi nxa udubeka ungavotela ukhansela impilo yakho sezaba isavuka singcono. Kufanele ukuthi sikhangele ukuthi kambe nguquko bani esiyithenjiswa yilabo abantu bafuna ukusikhokhela kwezombusazo, kambe siyakholwa yini ukuthi inguquko leyo ingasinikeza okukhona, njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibala ku-social media, njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibona kuma-videos, ngoba abaningi nxa besiya kuma-videos babe sebetsheliwe ukuthi hamba ku-video ufike wakhulume kanje, olaleleyo sezakholwa ekholwa umuntu osemsebenzini nje kuphela. Kodwa kufanele ukuthi siqale sikukhangele sibone ukuthi njengamaZimbabweans okuyikho esikufunayo esifuna kulunge kuyini, sikhangele khonoko sithi rally around ukwenzela ukuthi lo ozabuya esithi kona ufuna ukulungisa simbone ekhuluma esikukhangeleleyo ngamehlo okuseduzane lathi, hayi lokhana into esingayiboniyo, ngoba ukuphila kwensuku zonke ngensuku ngensuku sibona into ezihlukeneyo. Abanye sisukele kupolitiki isikhathi eside kakhulu, uzafica ukuthi sathi siqala ngo-1980 ilizwe leli lalimi kuhle kakhulu, lalinento yonke imisebenzi khona, asitshengisi ukuthi singalungisa njani ukuthi lokho kubuyele. Kodwa esikukhangeleyo isikhathi esiningathesi lamali kazi awepolitiki saze azifaka ukuthi yena angaba sesihlalweni usesiba ngokungunkulunkulu okuncane, kasakhangeli abantu ngezinhlupho zabo ukuthi uzabalungisela njani. Kodwa ke abantu nxa bebanengi bayalungisa, yikho ubona esintwini kuthiwa nxa ufuna ukuthi ulime utshaye amabele bana lamabele amanengi okwenzela ukuthi ubize abantu elimeni lisebenze libanengi. Yikho ubona isikhathi esiningi nxa usenza ama-illustration ungafaka inyanda yotshani kumbe inyanda yezigojwana ngake wayiqamula but esisodwa uyasiqamula, asibeni inyanda cabange sibe lombono wodwa sifuqe into eyodwa esiyifunayo. Nxa sikholwa ukuthi izanu yiyo esincindezelayo kasibambaneni, singaze saphongwenza izinto ke mahlayana, sibambaneni sihlale phansi from family level sibekwazi ukuthi uhlupho lweduvelela kuzalo, sikuxoxe yonke indawo emachurchi, sikuxoxe yonke indawo ezimfeni, singakadingi ukuthi kona sizakhokhelwa mbani.
Ngamafitshane ungathi uZulu kumele enzeni kumbe akhangeleleni?
Well, mina ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo. Khathesi ngibone ngani uningi soluzwana lokuthi mina lami ngizatholani nxa kungabanje. Kakusasupportwa i-cause kodwa sokusupportwa umuntu ekhangelela ukuthi ngingalandela lokhu ngizathola lokhu, kungalandela lokhu ngizathola lokhuya. Yikho ufica ukuthi kuzahlala kulo mbango kakhulu between opposition le-ZANU-PF. I-ZANU-PF idefenda lokhu esiyavele yahlala phezu kwakho ekona nsuku zonke. Laba abe-opposition labo badinga ukuthi sisiyafika kwamphana kufanele sizalungisa, yebo kodwa sifuna ukuthola lokhuyana. So akusela mdladlalwana okuthi abantu balwela ukuthi into zonke ziqonde phela abantwana nabazukulu. Sokuyikuzilungisela khathesi, okwakhathesi ukuthi kulungele khathesi. Ngaleso sizathu bonani seselomango ukuthi indaba le isilungile.
Hello ke ngumnumzana Abednico Bhebhe ophatheke kwezombusazwe elilunga njalo lebandla le-CCC. O Sikhuluma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi ugaja lwamanene lamanenekazi abebandla le-CCC okuthiwa ngama-elders lithi lanxa uChabangu labanye bakhe belezikhalazo, indlela abethule ngayo lezi zikhalazo ayilunganga ngoba isitshiye indubo ezedlula ebezivele zikhona. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isethekeleli esivela kwele Germany esanyamalala lapho okugcinwa inyamazana zendle eMatusadona National Park sitholakale izolo ngemva kwamalanga amathathu. Isikhulumeli sogatsha lwezim parks umnumzana Dinashe Farao uthi babelokujabula ngemva kokutholakala kwesethekeleli lesi ngoba indawo yeMatusadona ilenyamazana ezilengozi ezifana lezilwane, impisi, amakhanka lezinye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithele elisithumele yona nge WhatsApp.
Studio 7 sanibonani. Hayi, nangagwa angeke akhulume kahle ngoba ama truck athwala ilithium eseChina eZimbabwe ngama truck kaRamaphosa. Bani bakithi akeniphakame nonke bani baseZimbabwe nonke. Nitshele lo muntu aphuma kuyile kube Zambia. Sibuswa ngabantu abangasibo bakithi abadla umnotho wakithi. Ngabe Mozambique nabe Zambia nom South African onguRamaphosa ohlobene nabantu besishoni inzalo yakhe kwa vale vele iveli vele ake siboneni plan bani bakithi masinyane nathi kunje ukuthi senza siyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 ye okhulumayo u Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Ngiyamuzwa lobaba okuthiwa uNdibale lo othi why abe CCC bengatsheli kathi yena waba lamasits amangakwawo inayo usungaba ngumkhokheli but ungabi labasekeli yena mboni vele ukuthi ulabasekeli but we okhuluma ngayo ufuna ukungena evoch abantu abanjalo bayahlupa labo ufana labo Ndibale laba ngathi bafuna ukuthi bethole ikona lokuthi bazihholele nje manje
umsebenzi ngi uhlelo lasiyaphila ukubonga ngelelo kelithi sira zona imihlala malanga nolwa mudaba lulapha endithanda ukuthi odolele abantu bonke bambe beyisizwe efika la khona ngale phezulu ebantwini bezana ubuqili babo sibukhangele sidlala ababa ngaphandle kwamazwe abasupportizana bayasupportizana kodwa bangaphandle kwamazwe bamba isicathulo esithi kodwa ababhizi supportizani why bengahlala eZimbabwe siye lamapholiseni lemasotsheni babhizi abantu bonke abantu ezindlini kodwa konke lokhu iningi labo liyahawula sidlinqoqo zomlomo ngokufana naye hayi abenze ngelinye ilanga siyangeke kuhlale kunje.
Salibonani basakazi beStudio 7 elibingelela nabalalela mina ngilombuzo wami engiqondisa kubasakazi bes maybe lingamphendula ngizothola okungcono ngoba thina sesile mbuzo eminingi engelampendulo Studio 7 ngilokunanzelela MRP kike yakhuluma lapha yathi sixotha umqondisi la khulumisa abantu beMRP bakhuluma kuhle kwaphelele emoyeni noma sesikuzwa usocial media ukuthi sebexabene sebehlu but ku Studio 7 kwakhulunywa one day izano PF ingaxabana likhumisa othuma labo gawo leli kwasi bazakhuluma kuhle ngebandla labo lingafundi ibandla labo libe lehlazo iTriple C ingangani kulokunye lingakuzwa kuhle kalivuza abantu beTriple C sidingela abantu abamanyama abanje kunje witness dube sibazi ku Studio 7 bekhuluma kubinge kusi edingwa yini kuyini ongakukhuluma kuhle ngebandla elingayisilo lakho labacungule zombusazo selibazi labaxabana lathi ukuthi khona khona lo singakhuluma la ivele uzokhuluma kuphi thina kumanje ukuthi sikwazi ukuthi kulo Chabangu samazingo Ezra uEzra phakathi kwabantu bonke abahamba besiyalala lelikhoti yokuxotshwa kwamalungelo wakhetha uChabangu kungani waqonda uChabangu phakathi kwabo bonke so khona lokhu kuyasinika imbu eminingi engelampendulo plus ukuthi ngeTriple C akupheli kanti esinjena lindaba yokumabhala boChabangu bagcina bona abantu begcina begayi omunye kwampane ngacina ezonda ngokuphendulana igcina ihambe enyangeni siyaphi isipho somunye umuntu okunye labelisithi thina kasithathi hlangothi but okunye ungathathi hlangothi wena udala ucabana kwabanye abantu so mina ngibona ungani iyenza noma tihlangothi kodwa libophana isizinja somsika thina uchaba ngoloka ngeke vela zadili zibandla le trip sibe ngazi befaka abama candidate ikho libona bengavule yabi part besebenzisa ikhanda lika Chamsa bakwasithabana bani
yani studio 7 linjani okhulumayo umhlanhla maseko thina abantwana bezimbabwe sihluphekile kakhulu ngesiphatho esenziwa ipresident yezano PF ucomrade Emerson Mnangagwa asithandi thina i-detection leader ezifaka esihlalweni abantu bengayifakanga kusuka kube nzima kuthina ukuthi bona abantu kuthi bayavota bavotani abantu bona bezathathelwa ama-rights abo kwenze umbuso wentando kayiphikiswe i-capitalism kungani vele bangabayekeli wethi akuvotwa ngoba vele kungaze kuvote sizayenza intando yethu intando kayiphikiswe sibuhlungu njengezalwane zaseZimbabwe ukubana nyaka emingake posifike 43 me 44 years siloke sithaya kuzaba lo tshintsho eZimbabwe kodwa akubi lo tshintsho
yes 27 njani hayi siyaphila siyaphila basakaza bahle ya hayi ngithi mphathise lapha nami hawe nento ebengithi siyibuze kahle kumhlonishwa lapha emagalini lamafa lapha asichaze kahle ngalo ndoda ukuthaba ukuthi azaze beki lapho akhona kwahamba njani ukuthi azabe lapho esikhona manje sixotshisa abantu ephalamende abantu abakhethwe ngabantu cela ukuthi basichazele kahle ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu lo vele ubevele eku-CCC ukuqaleni noma bekuphi basichazele kahle cela basichazele lapho ngalundoda hayi amagali lamafa asitshele kahle ukuthi hayi umuntu lo ube lapha emiso so ngoba manje into ayenzayo le singani naye yabehlula ukuthi bamise into ezakazenzayo so sicela ukuthi asichazele kahle sibe kwazi ukuthi athi uvele bewumuntu onjani umuntu aze bekulesi simo ayiso sona
ngoba yimi phela lo Kalpan ohlala abantu kuthiwa sicala isibuzele kuKalpan Kalpan Pugeni kwathi ngiyathemba ke ukuthi ngikhuluma labantu abalengqondo abantu abarational skill okuthi angezwa ulutho abesecheck abonda into adeyizwile akuyona uyakwazi ukuthi atshintshe umqondo wakhe ngenxa ukuthi abesethole iqiniso kulo mehluko ke phakathi kukaSG lo somlomo wakhe angiyena uSG ama decisions awayenzayo kawatshelwa yimina uyazenzela nje ama decisions emva kokuhlala hlangano yakhe ngemva kokuhlala lapha hlala khona lama citizens labanye abakhokheli bakhe ebese senza manje mayese wayenzile lawo madis bese kudingeka ukuthi akhulune ebantwini manje aba maphephandaba labo umsakazi landlani abakwazi ukumthola ngaso sonke isikhathi yikho lapho somlomo angena khona ukuthi mina bayangithola noma ngasiphi isikhathi bese bebuza ukuthi hayi lokhu nalokhu nalokhu kuliqiniso na bese ngisiya kuye be uSG unobhala bayabuza laba bathi lokhu lalokhu 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 ebese yangiphendula ke bese ngiyabuya back ke ngiyatsho ebantwini ukuthi yebo lokhu yikho hayi lokhu ayisikho lokhu yikho isebenza kanjalo le so laba abalokhu ebebhizi bethe usengezo lo Kalpan hayi bakhuluma into abangayazi ama decisions awayenzileyo uSG uwayenze ngoba usekhulumile izizathu zakhe ukuthi ukhulucelwa ngama citizens ukuthi awayenza lawo manje ke awukwazi ke ukuthatha ama decisions ayenzwe omunye umuntu ubusu wagcona ke owagcona usomlomo so yonke le mbuzo abangibuza yona angilampendulo ngokuba ayisonto engizenzile yona impendulo ekhona yiyo yena leyo eyafakwa ngu-ST ukuthi uthunywe ngabantu ama-cities yikho ekwenzile ayizukutshintsha ke le ukuthi selijabule kakhulu lathi ukhalphani kwathini hayi ayizukwenzeka lokho angidili kutshelwe ngumafa lokho manje waye lizobuya lizofuna impendulo kini kanti lina izinto lezi lizitshelwe ngumafa kulo mama othe yena ufuna ngiyemkhulumela ngegugura kunde hayi usemuva kakhuluma kudala ngikhuluma ngazo lezinto even inkulumo yami yokuqala eParliament yakhuluma ngendaba zeGugu ivikilele elidlulileyo bengethula inkulumo yami ephakemeyo phezulu eNgiland kuleli lokhu zeni inhlanganiso okuthiwa yi-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement uzothola ukuthi bona abantu abangigconayo kanje abayazi la kuyazi yona esilovela kule commemoration yabantu ababulawa yeGugu round ngangikhona khona le ngethula inkulumo manje kuzohlangana ngendaba yempilo eyenzeka lana entabazini okuthiwa yiGandandi lalapho
lapho sengicela ukuthi ngizothula inkulumo bangicela nje ngoba bengazi ukuthi into zakithi ngiyazilwela ngiyazimela njalo ngiyazikhulumela umafa lo elimlalelayo ekhuluma ngami kanje akulanto ayaziyo ngami okwakuqala kuyena umuntu wakithi ngumuntu wase Mount Darren khona le mashona le okwesibili yena ali gugrawundi akala sihlobo sakhe siyi-1 esatshonayo mina ngilezihlobo ezizalwa kakithi ezingizalayo ezabulawa kabuhlungu zibulawa i-gugrawund akizukutshelwa ke ngumuntu ohleli phesheya ongazilutho ukuthi impi engiyilwayo lana eZimbabwe yimpi enganani abafuna ukwazi ungangena kwi-inthanethi usethe uzothola ihlandla engilidlalayo namhlanje ekuseni ngivuke ngikhuluma labasenasi ngokuthi kula bantwana engabahambisa enasi ukuthi bayefundela ukuba ngodokotela ukuze bakwazi ukulapha phela ogogo bethu labazali bethu abangakwazi ukukhuluma isishona lesikhiwa abaselamali abantwana lapho so bese bevalelwa ukuthi bangasabhali ama-examination la bengasachubeki ngezifundo zabo ngavuka ngithinta abaphethi khona lenasi ukuthi hayibo ake ndisize ngabantwana kwathi hayi abantwana sebezobhala awuhanjeke kuyedingwa imali ngumsebenzi wami njalo leyo kudinga leyo mali ngisenzela abantwana bakithi la emathebhelele angiqali ke into enhlala ngiyenza so ake ndingimele kancane ngembuzo yena engasile angizukuyiphendula leyo mbuzo kodwa mangabe lifuna ukwazi iqiniso unobhala ngunobhala usomlomo ngokukhuluma into eyenziwe ngulo amkhulumelayo akumine ngeza amadisi akumina isitha sabantu bemathebhe mina ngilwisa bona abasuka emashonaleni bethi bazosiphatha la abafana lobaba uma inkhona nje elithena lina against me
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amabutho akwele Israel abikwa elokhu elinde ukungena kwele Palestine ukuyalwisana lebutho leHamas. Lanxa ibutho le-Israel lazisa ukuba selijonge ukungena kwele Palestine kulandela ukungena kwamabutho eHamas kwele Israel ekuqaleni kwenyanga kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa ngemva kwamalanga adlula amachumi amabili lokho engakangeni kwele Palestine amabutho akwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Impi ye-Israel le Hamas angibona ukuthi impi engagcina iqhubela ukuthi kube lomvuyela umbimpi ye-Third World War ngoba le yimpi ekhangelane lamazwe amabili kodwa engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo ama-Arab sithi njengabantu be-Lebanon amazwe la amanye asemaceleni asefaka ama-demonstration bangangenela nxa impi leyi ingabanjwanga kuhle igcine imemetheka ingapheli vele le yimpi engapheliyo ihlala khona isiba khona ikuvuka isiba khona uvuka kungenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa kodwa kabancedisi ukuyiqeda bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyekele iphenduke bayiphozise bayiyekele kumbe kwesinye isikhathi thi benze ukuthi udlame lube lukhulu kumbe kube lo nje kuphehlelela kuphenduka kuya kungaphela
wena ngokubona kwakho impilo ingaqedwa ngani njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo
impi ye-Israel le ye-Hama kumbe Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuya abe umuntu omaphakathi kwamazwe amabili kumbe ilizwe elithi lona limaphakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisapota liphi ilizwe khathesi into ehluphayo yikuthi amazwe anjengabo America baba sobala egcekeni ukuthi ubona bamile Israel and bayatsho impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi uthwa ngubroker ongaso interested part ongaso vested part ukuthi umbeni uvested ePalestine umbe uvested e-Israel kodwa omaphakathi kwamazwe omabili alalele ukuthi elinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini kusenzela ukuthi kube lokuvumelana okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana yikuthi i-Israeli lezikhali bayipha nje izikhali eziningi ezokuthi bichaya abantu bePalestine ichaya abantu beLebanon isethusela beyiviyela ngabe i-Israel kayela zikhali ezingaka ngabe impilo yakudala yaphela. Impi yakhona nje sokufanana lento lezane zeapartheid lezinto zabo Smith laphana bechaya abanye ngenxa ukuthi bona babelezikhali. Kuzaze kwenzakala ukuthi ngelinilanga iHamas la ithole umuntu ozayiziphizikhali ezizaphindisela kube buhlungu. Ukusweleka womuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise lawa amazwe amabili bengahlali besilwa kuyinto eswelakeleyo ngoba xa uwazi ukuthi omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israel yakwazi ukuthi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokubitshaya abantu bePalestine.
Siyabonga Nkosikazi Priscilla Ndlovu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngu-half past 7 ntambama.